soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Wonye u Blessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 30 Zibandlela 2023 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
kuza kuka President lo we Belarus kutshengisa ukuthi iZanu-PF kaMnangagwa isikunanzelele ukubona umgaba ukuthi kumele ukuthi benze i-look east policy. Ngoba i-look east banika isefi ezintweni ezifana nokuthi kube la mazwe awumhlaba bebakhangela ukuthi babusa njani elizweni bebafakele ama-conditions.
Umongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ufike namhlanje eZimbabwe ukuzokwethekelela leli lizwe okwensuku ezintathu.
Kusegcekeni ukuthi ukubopha lokuyindlela yokwethusela ngoba sesingenile ku-2023 nabe sikhalamana kube lama-elections masinya. So ke iZANU-PF lesi senzo sikhanya ngathi kulobu kugwala.
Inhlanganiso ezizimeleyo abaphikisayo labanye bathi akumangaliso okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abathi uhlukumeza uZulu ikakhulu abazancintisa ukhetho lwalonyaka. Bebethabe bemanzi te omama abalengane ezazalwa zidabuke indebe ezibe lenhlanhla yokutholiswa usizo lokuhlinzwa ngodokotela belungisisa lesi simo kungelambhadalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ufike namhlanje wele Zimbabwe ukuzokwethekelela leli lizwe okwensuku ezintathu ngenjongo yokuzoqinisa ubudlelwane bamazwe omabili. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isethekeli saseBelarus lesi samukelwe enkundleni yendizamtshina ngumongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bebandla lakhe leZANU-PF abathwelwe ngamabhasi besiwa eRobert Mugabe International Airport. Ukuza kukaLukashenko kuleli kuza ngemva kokuba isikhulumeli selizweleli umnumzana Livet Muyeko ethe uhambo lolu lulakho ukuqinisa ubudlelwano kwezomnotho lezombusazwe wamazwe omabili. Ilizwe eleBelarus lilobudlelwano obuqinilele leRussia njalo liphansi kwezijezo zomnotho zamazwe angentshonalanga njengeleZimbabwe. Eloba ekhasini lakhe enkundleni yokuxhumana yeTwitter, unobhala kugatsha lokwethula kwembiko womnumzana Nick Mangwana uthe lolu hambo lwakuqala olwenziwa nguLukashenko ezwekazi le-Afrika lokhu wathathayo intambo zombuso ngomnyaka ka-1994. Ukuza kukaLukashenko njalo kuyindlela yokutshengisa ubungani veZimbabwe lamazwe asekela eRussia ngesikhathi sempi ekhona phakathi kwe-Ukraine leRussia. Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthi uhambo lolu luqakathekile kakhulu ngoba lutshengisa ukuba uhulumende weZimbabwe usedinga abanye abangane.
Kuza kuka President lo weBelarus kutshengisa ukuthi iZANU-PF kaMnangagwa isinanzelele okwabona umgaba ukuthi kumele ukuthi benze i-look east policy. Ngoba i-look east banika isafety yabenza ukuthi bebe safe ezintweni ezifana nokuthi kube la mazwe awumhlaba bebakhangela ukuthi babusa njani elizweni bebafakele ama-conditions. So i-look east, i-continuation ye-look east policy lesiyibonayo. Kodwa okunye futhi kumele sikunazele ukuthi ihulumende kaEmmerson Mnangagwa lokhu angenayo ku-power. Mnangagwa kade ngumuntu kade zama ukulungisa ubudlelwano.
Uqhubeke sithi uhambo lolu lungaba indlela yokuba leZimbabwe lidinge imali yokuziphilisa.
So lokho okwe-visit yakho sozokutshintsheki ukuthi ngoba abantu esihleli kathi silabo vele i-government yeZimbabwe isile minyaka i-look east sithola ama-deals e-east kodwa kulatshintshwa esilubonileyo. So i-problem isekulungiseleni ubudlelwano lamazwe aku-west.
Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Prosper Chidambara uthi leZimbabwe kumele libe nendlela zokudinga imali ngobudlelwane lobu.
There is the visit by the president of Belarus to Zimbabwe. I think
uhambo lolu luhle kakhulu ikakhulu ekuthengiselaneni phakathi kweZimbabwe leBelarus. Kukhona ubudlelwano bokuthengiselana obungaba khona phakathi kwamazwe lawa.
Ubudlelwano phakathi kwamazwe lawa baqiniswa ngomnyaka ka-2015 ngesikhathi uMongameli Mnangagwa esenze ngumsekeli kaMongameli Robert Mugabe. Ngomnyaka ka-2019 uMongameli Mnangagwa wavakatshela kweleBelarus lapho amazwe omabili alovelana isivumelano. Lukashenko wathembisa ukuvakatshela eHarare. Kusukela ngalowo mnyaka amazwe lawa abelokhu eqinisa lobu budlelwane kakhulu kwezomnotho. Abanye bayasola ubudlelwane phakathi kwamazwe lawa ngemva kokuba uhulumende ethe ufuna ukuthenga imitshina yokucitsha umlilo weleBelarus okuyibhizinisi abanye abathi kayikho emthethweni. Abanye njalo basola ubudlelwano phakathi kukahulumende kaMnangagwa namakampani aweBelarus besithi amakampani la alobungane loMnangagwa, kungakho-ke evunyelwa ukuthenga amatshe aligugu awama-diamonds. Ngimele i-227 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezizimeleyo, abamabandla aphikisayo kwezombusazwe lamanye labanye bathi bona akumangalisi okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, abathi yena uhlukumeza uZulu ikakhulu abazancintisa ukhetho olukhulu lwalonyaka. Abakhulumele Studio 7 bathi bona kuyethusa okwenzakala eZimbabwe ukubotshwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change Mahlayana. Umunye wabakhathazwa ngokwenzakalayo elizweni umnumzana Ambrose Sibindi, oyena-ke owenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Kusegcekeni ukuthi ukubopha lokuyindlela yokwethusela ngoba sesingenile ku-2023 nabe sikhala manje kwela-elections masinya. So-ke i-ZANU-PF lesi senzo sikhanya ngathi kulobu kugwala kulokwesaba ukuthi sebenanzele kama-Zimbabweans asayithandi le iphatha kuthiwa i-ZANU-PF. So ngokunjalo sebefuna ukuthi babambe abantu ngoqoqoqo ukuthi uyafuna awufuni votela i-ZANU-PF ngokuchaya, ngokwethusela, ngokubopha abantu ngendlela zonke iZimbabwe zenzayo. So ke lokhu kuyasitshengisa ukuthi umuma eZimbabwe mubi kakhulu. Ungaqhube kunje kuzenza ukuthi langasokuvotwa ikakhulu emakhaya abantu bazabalothisela okukhulu, abanye bazabulawa, abanye bazanyamalala. But singakhangela futhi ngasisembalini, asiyo into emangalisayo. I-ZANU-PF ivele nje ibilodlakela kusukela emuva khonale. Siyakhumbula ama-early 80s okwenzakalayo kusale zaphu, kwagcina abantu bebulawa ama-supporters ezaphu eMathebeni le-Midlands ngesikhathi se-Gugground. Kwakuyindlela yonke yayisenziwa i-ZANU-PF, kuyindlela yokuzama ukuthi abantu bethusele bangavoteli phakathi badovotele i-ZANU-PF. So ngokunanzela i-ZANU-PF sikhathi esifuthe engxa isibone ukuthi umuma uhambe kuhle, abantu sebevuleka amehlo. So kuyindlela yokuthi babancendezela kubatshala kwenza konke.
Manje baba Sibindi, ilizwe liyangaphi njengoba kusenzakala konke lokho?
Esingakude kudla nxa kunjalo siyananzela ukuthi asiyo into entsha. Ngama-violation la asanda ukwedlula siyakwazi ukwenza lokho kwathiwa ematopu e-T1 le, abantu kwaba lokutshawa kwabantu, kwaba lokubulawa kwempahla, imota zabulawa, abantu balinyazwa. Akuvelanga khonapho kuthe kwasuka lapho kwaku-violation ensiza futhi saba la bantu abalinyazwayo khona ngale, abantu ba-property yalinyazwa. So ke kusegcekeni ukuthi khathesi i-ZANU-PF ingayilanda lama-elections ngovalelana ngokunanzela ukuthi kule ngozi yokuthi ingagcina ingabonanga la ma-elections. So-ke sibamba abantu ngenkani ukuthi bavotele yona i-ZANU-PF. So-ke siyakubona lokho asiyo into enhle, kodwa nxa kunjalo abantu beZimbabwe I think ngabantu asebefundile abakhulileyo asebehlala i-ZANU-PF okwale minyaka engu-40 yonke le. Benanzela ukuthi hatshi bo ilizwe lokhu lithona siyaphansi, i-economy yethu ezomnotho aziqedakali, imisebenzi ayikho, ezibhedlela lapha imithi ayikho, abantu balala phansi imbeda ayikho, ezikole lapha kuqedakala okwenzakalayo, imigwaqo ifile, ungahamba emakhaya ukuhambeka kula mgwaqo okhona, inhlobo zonke lezi zikhona. La manzi ahle bawa izindawo abakobulawayo, abantu ahlukuluzwa ngamanzi. Project le igwayisha ngani ukuthi izaba khona, kade yamenyezelwa kodwa ilungu. So kuyatshengisa ukuthi abantu kathi abahlakaniphi ukuthi bangavumbuka bethenjiswa nje bephonga ukunambithiswa ithukele elimini ngingasuza kuma-elections. Abantu abahlakaniphi bavotele abantu, bavotele upresident, bavotele iparty ongalethi inguquko kuleli lizwe.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, limuzwe lapho ixoxa loGibbs Dube weStudio 7. uGibbs uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma, yena ke olilunga lebandla leZANU-PF.
Silandela iziqondiso eziyabe zifakwe umongameli wethu, u-First Secretary wethu, ubaba u-President u-Edim Nangagwa, osephumele emgcekeni ekhuluma ngodaba lokubana akube lokuthula ngezikhathi zonke, ngoba yena injongo yakhe ikuvuselela umkhonomo weZimbabwe ukudlula yonke into. Umkhonomo ubana uvuke kuhle udinga ukubana kube lokuthula elizweni ukwenza ukuthi kona ke kube le development kuqhokele kusiya phambili. Even abasekeli bakhe ubaba uThiwenga, ubaba uMohadi, sebephumile emgcekeni endaweni ezijijini bekhuluma ngakho lokhu, beloyisa njalo bexwayisa ukubana abantu bagcina ukuthula, basebenze ngokuthula. Sikhombisa abantu nxa udlala ukuzwa sihlala sithi kona sifuna i-5 million plus votes. Leyo 5 million siyithola ngokuba lobudlelwano nabantu ngendlela eqondileyo, hashi yobudlwangudlwangu.
Ye baba Chuma, sizwa sibili abantu abaningi bayakhala, bakhala ngebandla elibusayo.
Lokhu ke lokusenzakala abantu besenza izinto ezingekho emthethweni, akusikho okumele kuvumakale khonokho. Abanye sebesebenza ibizo leZANU-PF besenza okuganga, behlukumeza abanye abantu, kodwa bengathunywanga iZANU-PF njengalokho esikubone kusenzakala. Ngiyabona kwakusemtoko nxa ngaphamanisi. Izinto esingazivumeliyo njalo esingazikhwabithiyo ukubana abantu behambe behlukumeza abantu, betshaya abantu ngebizo leZANU-PF. iZANU-PF ifuna ukuthula, iZANU-PF ibhizi iyakhankasa, njalo iZANU-PF iyazi yona ukubana vele nxa kubuya ukhetho sizanqoba ngenxa yezenzo zethu esizenzayo ebantwini, ngenxa yokuhlala kuhle labantu ngezikhathi zonke, ngenxa yokuncenga abantu ukubana basivotele hashi ukubana sibatshaye ukuthi basivotele, hashi ukubana sibahlukumeze ukuthi basivotele. Lokhu thina kasikwenzi, abakwenzayo babe bephamanisa ngempela. So kuyamangalisa kakhulu ukubana kube sethu abona amalunga awe-opposition asehlukumezwa ngendlela eziphakemeyo, kodwa futhi kwenza isikhathi kunanzelela ukubana labo benza izinto phandle komthetho ngabomu, bekwazi ukubana nxa sokume kwaba njalo sebezakuhamba bona besithi bahlukumeziwe. Kuyaziwa ukubana nxa ufuna ukwenza umhlangano kumele ubike emapholiseni ukubana ufuna ukwenza umhlangano othize. Pho wena ungatholakala usubiza abantu emzini wakho ubize umhlangano ungabikanga, nxa laba abantu sebebotshwa bese uthi wona yikuhlukumezana, kukanti-ke wena ngoyabe uhlukumeze umthetho.
Lokho bekungumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU-PF. Limuzwe ixoxa lapho loGibbs Dube oweStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, asekusibanga esiphezulu amalungiselelo okwamukela umkhokheli wenkonzo yamakatoliki emhlabeni jikelele uPapa Francis, oyethekelela kwele Democratic Republic of Congo kusasa okwensuku ezintathu. Umeli weMelika enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations, unkosikazi Linda Thomas Greenfield, wethekelele kweleSomalia ngesonto. Ekufikeni kwakhe uThomas Greenfield uhle wakhuthaza amazwe omhlaba ukubana ancede ngokudla, ngoba lelo lizwe libhekane lodubo olukhulu olwendlala. Bebethabe bemanzi te omama abalengane ezazalwa zidabuke indebe ezivele enhlanhla yokutholiswa usizo lokuhlinzwa ngodokotela belungisisa lesi simo kungela mbadalo. Lolu sizo baluthole phansi kohlelo oluqhutshwe ngeviki edluleyo olwe-Cleft Camp olwenzelwe esibhedlela sabantwana eHarare Salim Mugabe Central Children's Hospital kungela nhlawulo ngomusa wabenhlanganiso ye-Global Cleft Craniofacial Foundation besebenzisana labeshumiro Sarah Crystal Trust kanye lohulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abazali ikakhulu omama bathi zinengi inhlupho ababhekane lazo lapho bethe bazala ingane lesimo sokudabuka indebe kumbe i-cleft lip. Unkosikazi Tatenda Lista Mkhodzo ngumama osasemutsha olomntwana laye otholiswe usizo ngaliviki edluleyo kuhlelo oluqale mhla ka 23 Zibandlela lwagqitshwa ngolwesihlanu mhla ka 27.
Because he couldn't suck the milk out because of the cleft palate. We only found out later that it was because of that problem.
When he needed it, he was unable to cut his zara. Sauna zelela sebula payana ukuthi yikho okwakuludu. Ngakho kwaba nzima kakhulu kini ukwazi ukuba wayesengumuntu ozaphila nzima engohlaselwa yimikhuhlane lula.
Unkosazana Mercy Ntakana we Kenilworth, Longwe Village 12. Uthi bekungelula ukuphila lomntwana obelalolu dubo.
Khona ukuthi into engilokho engibuza ukuthi kanti umntwana wayenza njani. Kanti konke uyadla, uyamunya ebe right. Kuphela khona ukho nje ukuthi lokhu ubuza la uyachona into yangikhona singane yako. Sengani ngamenza mina sengihlileka lokuphendula. So into yangikhona bengamphathi kuhle. Bengafiki right. Into yangikhona ayibi nhlupha sini.
Uveza ukuba ungomunye walabo abekade bengazi ukuba luyalungiseka.
Onesi baphongukungitshela kuphela ukuthi hawu kuyalungiseka kungabi ne-stress ngoba ngase ngine-stress ukuthi kathi noma umntwana unjani wasesithi hhayi ungayisaki wena baza kulungisa lokho amadokotela la akhona wenza khonokho.
Umsunguli wenhlanganiso yeshumiro Sarah Christel Magadi Trust yona ephatheke kwezokutholisa abazali ikakhulu omama abalabantwana abazalwa belalolu dubo usizo lokuba bahlaliseke engqondweni. Unkosikazi Danai Maureen Magandi uthi lokhe lusilela ulwazi emphakathini phezu kwalesi simo.
And we are really trying to see how to think in that way. And so having information out there, going out to the chief and just sharing information is really vital.
Siyazama ukudinga indlela zokusivala leso sikhexe. Ulwazi luyadingakala uzulu. Kumqoka kakhulu ukwabelana lolo lwazi.
Obona ngezokuqhushwa komsebenzi enhlanganisweni ye-Global Cleft Craniofacial Foundation kuleli unkosikazi Maslin Moyo. Uthi benza konke okusemandleni abo njengenhlanganiso ukutholisa uzulu imfundiso lolwazi phezu kwalesi simo.
The good news also is that we have our local surgeons who are now capable of doing these cleft lip and palate surgeries. And we hope that every child who is born with a cleft lip and cleft palate has access to the service.
Indaba ezimnandi ngezokuthi sesinabodokotela bethu asebesenelisa ukuqondisa lolu dubo lokudabuka kwendebe zomlomo wangaphezulu njalo sibethemba ukuthi umntwana wonke ozalwa enalolu dubo uzakwenelisa ukuthola usizo.
Udokotela Wayne Manana ngomunye wengcwethi ezimbili kwezokulungisisa indebe zabantu eziyabe zidabukile kungaba phezulu komlomo loba phakathi kwawo ebeziphatheke kulolu hlelo lokutholisa usizo kubantwana kungekho nhlawulo phansi kwalolu hlelo lweviki yonke. Udokotela Manana uthi lolu dubo luqala ingane isesesiswini umama ezithwele ngesikhathi izitho zomzimba womntwana zisabumbeka okuyisimo esinganqabelekiyo ngoba sisegazini.
If the mother or the father or a first degree or second degree relative had a similar problem, then it means there's a possibility for them to give offspring with a similar
na umama ukumbe ubaba ukumbe isibo segazi bake baba lodubo olufanayo ukutsho ukuthi lulakho ukudlulisela emntwaneni ozazalwa loludubo. Yikho esikhathini libona abantwana abazalwa bonke owakuqala owesibili besiba loludubo ukungatholi ukudla okwaneleyo ukusukela kwamanye ama-vitamins lakho kuyabangela loludubo.
Udokotela Manana uthi banelise ukusiza abantwana phose amachumi amahlanu 48 kungela nhlawulo phansi kwalolu hlelo. Uthi lumsebenzi ubiza inhlawulo athi isukela kunkulungwane ezintathu kusiya kwezine zamadola akwelemelika ukuqhuba lumsebenzi ma uthe waqhutshwa ngodokotela abazimeleyo. Kunje uthi isilinganiso sokungamachumi amathathu salabo abahlangana lalolu dubo kungolutholakala ngokwemuli eZimbabwe lolu dubo lubikwa lutholakala kungane ezingamakhulu amane kusiya kwamahlanu ngomnyaka. Isifiso sakhe uDokotela Manana yikuba kube luhlelo olutholiswa usizo yizizalwane zeZimbabwe osomabhizimusi bakuleli lezinye inhlanganiso kube ngabahlanganyela ndawonye ukutholisa lolo sizo lwemali lempahla edingakalayo ukuqhuba umsebenzi wokusiza laba bantwana. Lokhu uthi kuzakwenza ukuba lumsebenzi uqhutshwe ngodokotela bakuleli, hatshi ukuthembela kusizo oluvelela kwamanye amazwe, lona olungasatholakali lula ngemva kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 olwaphazamisa iminotho yamazwe amaningi. Lolu hlelo olusanda kuqhutshwa uthi luphumelele nje ngoba lutholiswe usizo ngabenhlanganiso ezijiyeneyo, amankampani afana labo Simas kanye labamabandla okholo agoqela ele Celebration Church. Abenhlanganiso eye Global Cleft Craniofacial Foundation bathi bakhangelele ukuqhuba amahlandla amane alezinhlelo lonyaka, njalo isifiso sabo yikwengeza inani labantwana abathola usizo lokuhlinzwa. Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization bathi isimo emhlabeni sabantwana abazalwa bedabuke indebe siveza ukuba phakathi kwabazinkulungwane ezintathu abazalwa ngelanga emhlabeni jikelele, oyedwa uzalwa elalolu dubo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kulabantu abanenyo okumangalisayo asebengene ngenkani emaplazini asendaweni okuthiwa yi-West Acre eseduzane lakoBulawayo. Abahlala kuleyo ndawo bathi bona abantu laba bavela endaweni ezikhatshana ezinjengeMashingo, Bindura kanye lezinye iziqinti zeMashonaland. Bathi sebelahlekelwe izinkomo lezinye izifuyo kulandela ukungena kwabantu laba emaplazini la athathelwa umuyi uMnumzana John Notes ngomnyaka ka-2000. Kubika intathelezindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Abahlali balendawo bathi baphiwa imvumo nguhulumende ukuba bangene emaplazini la ngomnyaka ka-2001, njalo umhlaba lo ugcinelwe abadabuka emguza hathi kwezinye indawo zelizwe. Kulokudoselana okwethusayo phakathi kwabahlala kudala nabasanda kufika abathi kabayindawo ngoba balandela uhlelo lukahulumende lokwabela abensundu umhlabathi. Mnumzana Ronald Mabena ungomunye wabo uthi udabuke kakhulu ngento eyenzakalayo.
Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngento engiyibona esigabeni lesi, insumansumane lempicampici. Isigaba lesi esikiso lapha dawudoni bekulixhiba lesi, bekulixhiba lemamvanje. Ubuhlungu kakhulu lapha sekufike abantu laba bokuza laba abalobuchopho obungavuthwanga. Yiba sebesezifuka nemkhuthanya nabemini phela kabazili lutho laba khuluma ngabethando iyabesihlone.
Amazwi kamabhena agcizelelwa ngumnumzana Kholwane Nyathi othi abantu bokuza sebesakha emadlelweni.
Le problem esigabeni lapha e-West Acre ngasisela amajele esibomo ikakhulu laba bokuza bavele eMpumalanga labo babuya behlale sobona indawo kuyahlala kuphela. Ezikolo ziyathiwa akulento ehamba esigabeni la. Into esinanzelela futhi siduzane lokhu zenini lethara lesiporo isifuko simahlebangazi yashaya ukuthi ngozofaka abantu babuya balutshontsha ukuthi ngoqamba ukuthi uthatha ngoba balumbe bona laba amashabi angeke sitsho.
Imigodi yamanzi okunatha milutshwana kulindawo, njalo siyandelwa ngoba obokuza laba bakha kuleyo mgodi. Umnumzana Sidwell Mdluli uthi abantu laba basazela umathanda.
They're self-contained and they be self-contained into ekhona amanzi bakha lapho esikhelo esesagethelwa
ngobani laba bantu?
Hayi, iningi labo Mpumalanga province khonani abathi imlutshwane yakhona
ode eMashonaland.
Hayi, iningi labo ngahayi Mpumalanga.
Bangenziwa mbani la?
Kulesi ngundengunde u-Obhedi sasengu-MP wethu sike samtshela ngenhlupho zoniza kulanto kwayiyenza phela nje kathesi sekulo munye u-MP wakhe wasilethela omunye u-MP esithi sengilethe ijongosi.
Unkosikazi Thoreji Dube uthi bavunyelwa njani ukuhlala laba bantu abanengangaka indawo le ingelamanzi?
Akulamanzi, sakhela izibholane beningi zamanzi
amadlela enkomo akusela nje.
Indawo
abantu sebafaka indawo enkulu la bafaka bafaka abantu abaningi akusela indawo vele ongahlela sekuyimizi yonke indawo akusela indawo lapho ongafaka khona inkomo loba imbuzi lobani yonke indawo sekuyimizi sekufana lasetown vele
ngaphandle kokwakha emadlelweni ezifuyo abakuza laba bacathangelwa ukuthi yibo batshontsha izifuyo umnumzana Bhize Ncube bamtshontshela izifuyo zakhe
batshontsha batshontshe amadonki especially amadonki lenkomo bagamula bathathe yathola ngumshwane kule lezi zireporta kodwa kula muntu obotshwayo abobotshwa abantu bamabhujabhuja ukuthi bathuma abantu babezetshontsha la abamabhuja ethawuni la
ummeli walesi sigaba semguza edalela ephalamende njalo engiphatha intambo wesabelo semathekeleni North umnumzana Richard Moyo uthi bazabotshwa abathatha umhlaba bengawuphiwanga nguhulumende wakhe
abantu kuphela abavunyelwayo ukuhlalisa abantu yi-Ministry of Agriculture i-Ministry of Lands yibo kuphela abavunyelwayo ukuhlaliswa abantu not ama-individuals not osebhu befo kucanda imizi emisha befaka bona abantu abahleze emadlelweni enkomo kufuze besuke before bengakabotshwa because kuyabophisa ukuba becanda imizi yemisha benika abantu kwezindawo sizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa and uhulumende kakuvumi lokho
abantu laba balile ukhuluma le-Studio 7 njalo bathi abayindawo bayaqhubela phambili besakha imizi yabo akula muntu ozabasusa ngimele Studio 7 e-West Acre eMguza igamamu Ezra Jesus Banda
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
kosa ku-Life Talk kuhlelo lwethu namhlanje sikhangela okwenzakala kwezempilakahle lapho ke okuhlinzwe abantwana abazingane ezazalwa zile zidabuke indebe kanye lohambo lokwethekelela eZimbabwe kukamongameli Alexander Lukashenko wele Belarus. Kathethu kasavume bakwethu kubana siqhubekele phambili silokhe sikuhlelo lolo kodwa ke singekehlukani izihlobo kothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ufike namhlanje kwele Zimbabwe ukuzokwethekelela leli lizwe okwensuku ezintathu inhlanganiso ezizimeleyo abamabandla aphikisayo labanye bathi akumangalisi okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abathi uhlukumeza uZulu ikakhulu abazancintisa kukhetho lonalo umnyaka bebethabe bemanzi te omama abalengane ezazalwa zidabuke indebe ezibe lenhlanhla yamaswazi yokutholiswa usizo lokuhlinzwa ngodokotela belungisisa lesi simo kungela mbadalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu dilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.